Ibandla lezanu PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo ethatha isikhundla esithiwe esingasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uhle wakhethwa njalo ukulimela kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wamukele ngenjabulo lesi isikhundla wabonga ibandla lakhe ngokumethemba ukuthi alikhokhele kanye lelizwe. Utshele abalandeli abakade besemhlanganweni lo ukuthi sokumele baqalise ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili kodwa wathi uza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Ugcine kodwa ikhetha onobhala wedale lePolitbureau abagoqela umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana Obed Mpofu, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, obesengumgcini sihlalo webandla lezanu PF, labanye abafakwe ezikhundleni ezivuleke ngokuxotshwa kwamalunga ecele leG40. Obe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengekho emhlanganweni lo lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe owaxotshwa labanye bakhe okwathiwa sebehluthene intambo zombuso ezaziphethwe ngumongameli Mugabe esesengumongameli. Ibutho lancedisana licele lezanu PF elibizwa ngokuthi Lacoste ukuthi lisuse uMugabe embusweni ngenkani loba nje lilokhu lisithi kalizange lihluthune intambo zombuso welizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemhlanganweni lo uchasisa okubonileyo sizixoxa laye khonapha kuhlelo esecingweni. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga litshona njani balaleli. Okunye kokwenzakale lapha emhlanganweni ukuba kube lesicelo esivele kubomama abafuna amalunga lawa axotshwayo ewe awe-G40 abalisa unkosikazi Grace Mugabe, uJonathan Moyo kanye lomnumzana Sylvia Kasikwere ukuthi balethwe ekhaya babhekane namacala abo babotshwe bajeziswe labo nxa bethe batholakala licala.
Yeah, manje
kukhethwe njalo abanye abambalwa ukusila ibandla leli ababalisa omunye ngoba kubutho uMajor General Edelbert Rugeje, yena obekwe kusikhundla osekuba ngukomisariat. Lesi sikhundla-ke ngilesiyana sokukhankasela kumbe ngithi mina ukudinga usekelo ebantwini njengoba ilizwe selikhanyelele ukubhekana lokhetho. Ukhuluma phezu kokhetho uthi yena ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018 kakumelanga lube lodlakela. Kasikho isidingo sokuba lodlakela, wathi njalo vele labo abamabandla aphikisayo akasesekho, asaqinanga kangako. Ngakho ukhangelela ukuba ibandla lezamiPF lize ngquba ngokwedlulise amalawulo. Wathi yena usiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ozayo, uthembisa uZulu ukuba kuyabe sekwakhiwe izindlu ezizinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 houses ukuze abantu bathole indawo yokuhlala. Uthe sekhuluma ngezokulima, wathi uhlelo lokwana luka-president olokunikeza usizo lwempahla yokulimisa presidential scheme seliyasabalala lufinyelele kuyo yonke imizi, ube omunye umuntu wonke athole lolo sizo alime abe sethola isivuno esingcono. Kuthe kusiya kuhlangothi lwabomama kukhethwe unkosikazi Lebuchi Nomona ukuthi abe nguye okhokhela esiyisikhundla esithiwe nunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokuxotshwa kwakhe yena obekhokhela uhlangothi lwabesifazane. Wathi-ke kundaba zabasekeli bakhe, lanxa uZulu obekhona kulo mhlangano ebelindele khonokho, badanile abantu kodwa bathi bakhangelela ukuthi bazokuza ukuthi ngobani abazakhethwa.
Yeah.
Umnumzana Mnangagwa engathi abakhethanga.
Yeah, ngubambe ngubambe umlomo khonapho mbijana ungaqhubeka
kuhulumende.
Ngubambe umlomo khapho ungaqhubeki, kodwa umomo ubunjani nxa ikhuluma isethula la mazwi? Abantu bebenjabe bowamukela ngokuthaba yini? Bekulokuthokoza kuyini okubonileyo nje ngomomo athi khona?
Bebejabule kodwa kuthe kusukuma umphathintambo wedolobha leHarare unkosikazi Chikukwa abantu bamhoza betshengisa ukuthi vele kabamthakazeleli kwaba lokuxokozela kwaba lomsindo abantu vele uthe ekhuluma esethula amazwi akhe akekho obemlalele njalo bebedubeka abanye abakhokheli kade belokhu bekulomhlangano nxa besithi batshaya izilogani lokhu besajayele umnumzana Robert Mugabe bebegagasa-ke becina sebephambanisa endaweni yokuthi bakhulume igama likalo okhona becina sebekhuluma elalo isikhundla
bakhona abanye abakwenzileyo
waza umaphandle kwalapho kade kusenzelwa khona umhlangano
ungaqhubeka
ibhakana ebelibhala ukuthi umnangagwa wabulala umngane wakhe uthethwe ngabasotsha ngemva kwalokho waya kwethula emapholiseni ukuthi ungaba yintenza ngale ngesikhathi umnumzana mnangagwa ephakathi okukhuluma esethula umbiko wakhe wokugqiba umsebenzi walamhlanje kodwa-ke sikhangele kwezempahla lamhla bekungagqokwanga mpahla yebandla ngaphandle kwakhe umnangagwa lo mkakhe ade begqoke ilembu lebandla njengalokhu esivele sikujwayele leli lembu lilomfanekiso wakhe kanye lo nkosikazi ungwelaye ongu-deputy commissariat nguye kade ukuthi iminengi bebegqoke ama-t-shirt nje abengela uso bomuntu singazike phambili nxa ngokuya kwesikhathi ukuthi babe sebelokhu beqhubeka yini bengagqoki izembatho ezilobuso bomuntu
okunye njalo okuqakathekileyo okubonileyo kuyini
abantu babuyile ngobunengi njalo umhlangano uhambe kuhle bekuthulisekile babuyile besedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 7,000 inkulungwane ezisikhombisa 7,000 abantu ababuyileyo kulo mhlangano ekugqibeni kwalo mhlangano-ke kuphiwe umuntu wonke kuthiwe uyaphiwa ihampa okuyisipho obekugoqela orayisi labochukela kanye lamafutha okuphekisa okuyinto esengamangalisa intathelizindaba labanye kodwa-ke nxa sithe sidingisisa kwatholakala ukuthi ngenye impahla eyayithe yadingwa ngunkosikazi Grace Mugabe ebisasalele akade belokho beyiqedisa leyo mpahla ukunikeza uZulu okunye njalo yikuthi
ye
ungaqedisaobala ukuthi abakubutho lokhu bengena besiba lezikhundla ebandleni singakhangela kupolity bill sikungeniswe ababili abakubutho ababalisa u-marshal Terence Shiri kanye lo major general Somoyo aba-ke bekuyinkokheli yakubutho kathesi sebekwezombusazwe kungani uyaqinisa kumbe uyababonga laba abakubutho sesimbona njalo sefake ukhombiza ozabona ukukhankasela ukhetho u-major general Engelbert Rugege abantu babone ngani esikhulumisane labo abantu nemakhaza abangathi bebandla lezalu p f bathi hhayi lokhu yikubonga njalo lokuqinisa lokuphumela egcekeni ukuthi bekuvele ilizwe leli libuswa ngabakubutho lokhu yikuziveza nje emhlanganweni kanye lakuhulumente
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuhlela
ngibongile
yebo ke balaleli lowo bekuyintathela izindaba yethu uMavis Gama obesikhuluma laye obesemhlanganweni owe-Congress yebandla leZANU-P F njalo silokhu sikudaba lomhlangano lo sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi mhlawumbe kule ngxaki ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe
ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulume ngoye president kuba kufanele amkhulume konaphana esevuma isikhundla sakhona ngibona ngathi kuningi kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivikela abantu ezanupi f ahlale besibabana kule kwakhathesi nje ungazinandelela ukuthi ugeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uzakuba ngumsekelo kamongameli kodwa antsho kuba nguvele ukuthi kwakhona kufanele kwe kufakwe umuntu ongumama yi-old border kodwa mbona ngathi mina kuxabana kwakhona khona okokukhona ukuthi bazafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uChiwenga. ambuntu bezibe indaba khona bazayigcina kude kufikeni. Sibakhuluma abantu bona nxa umuntu elibutho esekhiphe i-overall yakhe leyani esibutho siyabe sifanele ukuthi abe bamfaka isibuthiso umoya emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi lowakhiphe i-overall yakhe agqoke isikhundla siyaba ngumthelo wamongameli. Abantu bezanu PF bavelelaso bantu abayithukayo njani.
Okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye njalo uthi elezanu PF lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hhayi asibe sikhulume ngakho o-agesi kodwa ungaziya uze loba kuma-provincial committee meetings abo inhlangano yabo ema-province bengakahambi i-congress abantu bakhona babe vele bekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babejipho kuthi babe nesitabethuseli sokhanya ukuthi yena uMnangagwa wasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe eziyizisekeli ze-opposition ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhulukuthi kule choyisala ukuze ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare.